Ukususwa kwemali ebifakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno sokubangela ukuthi iningi lingafinyeleli intengo yempuphu ngesikhathi intengo yokudla lokunye iqansa mihla ngemihla. Isaka lempuphu eliyisilinganiso se-50 kg selithengwa ngemali edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$500. Ngomvulo, intengo yamafutha ezimota layo ikhwelile osokuzabangela ukukhwela njalo kwenye intengo yempahla ezitolo. Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Abednego Bebe uthi intengo isikhwela mahlayana kungakhanyi isisombululo.
I think all Zimbabwe asisadingi ukuthi sikhulume ngamafutha kuphela nje. Kuningi sokukhwelile njalo amafutha yiwo ayakubangela ukuthi yonke into ikhwele. Sikhuluma kunje nje umumbu ukhwelile bayanti sesele wona uvele ungekho. Ungakhangela-ke ezitolo lapha akusela nto oyilanda namhla. Ugcine ngeviki ephelileyo umsuphi ngakhwelanga. So kuyinhlala yenza nje ukuthi izinto zonke ziyakhwela. Akusakhulunywa ngokuthi singathi amafutha kuphela. Yebo yebo, amafutha abantu abakhangile ukuthi basebenzisa kakhulu amafutha ngabantu abalezimota abasasebenzayo, abanye abasazisebenzayo abadinga ukuthi bahambe. Bayabuzwa futhi ubuhlungu ngoba abaningi bangikhona xa uhamba kawusayinelisa ukuthi ufake i-food tank uhambe uyofika lapho oya khona futhi uphonge uphopha akho. Usukhalkulata futhi ukuthi nangisiye endaweni enzenze amafutha angako. Kube lula-ke ukuthi uthenge wona la amafutha ozawasebenzisa ngoba i-luxury yona ngikwayo yokuthi abantu bathenge amafutha begcwalise izimoto ngomani bekayisekho.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kukahulumende.
Engingakutsho yikuthi u-Emmerson Mnangagwa useyehlulekile. Ayikho enye ingazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulantende njengoba la uyatsho, kulobunzima obunye kakhulu, useyehlulekile. Into ayiridayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Ukukhwela mahlayana kwempahla ezitolo kuthiye uZulu ethukuthele njalo izisebenzi eziningi zisithi sezizakhalala umsebenzi ngenxa yeholo elingaseneli ukondla izimuli.
So izisebenzi zibona impilo yazo nje ubunzima lokho kuqhubekela phambili amafutha esingathi ipeturo ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele iqhubekela phambili ikhuphuka intengo yezitolo iqhubekela phambili ikhuphuka akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi uhulumende labamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi kazisakwanisi ke ukuya emsebenzini instead ukuthi abantu bezenzele omunye niyedwa bathi kungaba njani ukuthi sikwenzeke lokhu sibambene. Yikho nje sikhuluka ngokuthi kungaba lokutshengisela.
Okunye okukhwele kwathiya uZulu emangele imali yokuthatha i-passport entsha esifika phose isigidi esisodwa i-$1,000. Kuthi nxa umuntu efuna i-passport ethathwa ngesiphangiphangi isisedlula inkulungwane ezinhlanu i-$5,000. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC. Igama lami ngu-Chris Gande.